Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo omhlaka 6 Ntulikazi 2020 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Udaba lwe corona lolu lukhanya luyethusa indlela olumemetheka ngayo. Kodwa kusize esilubonayo lapha ukuthi ngapha emaphandleni lapha esikhona abantu bakuthatha lula vele kabangani kabakuqedisisi.
Sibe ngamakhulu edlulayo isikhombisa 716. Asebebanjwe legciwane le-COVID-19 eZimbabwe emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilishumi lanye 11.6 million.
Namhla sibuyela ngapha eMthilo ukuthi sidemonstrate le ndawo yokuthi i-government vele isidulele since siyahamba i-incapacitation leyana sithi asikwanisa ukuya emsebenzini funi wasizwe sibili.
Abongi bezibhedlela zikahulumende ezakobulawayo babuthane namhlanje esibhedlela sempilo. Betshengisela bekhonona ngeholo elincane abalitholayo. Umkhankaso wokukhuthaza ukutshengisela phezu kokonakala komnotho elizweni mhlaka 31 walinyanga kungakhathalekile ukubana ngowaliphi ibandla lezombusazwe ukhanya usekelwa ngabaningi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani labakade sebehloliwe batholakala belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe ngokutshona kwelanga layizolo likhuphuke laya kwabangamakhulu edlula ayisikhombisa 716. Asebesinde kulomkhuhlane sebelikhulu lamashumi edlula ayisishiyagalombili 181 labulala abayisishiyagalombili 8. Kuthi inani lasebehloliwe ukubana bale-COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi ayisishiyagalombili 80,089. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilishumi lanye 11,630,451. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu 538,161. Abasinde kuwo beyizigidi ezedlula eziyisithupha 6.5 million, kubika abenhlanganiso ye-Worldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe yileli gciwane bezinkulungwane ezingamakhulu phose amahlanu 476,509, labulala inkulungwane ezedlula ezilishumi lanye 11,360, kwasinda inkulungwane ezedlula amakhulu amabili 227,376, kubika abenhlanganiso ye-African Union. Lokhu sikudaba kulunye olwe-COVID-19, abanengi eZimbabwe lokhu besethuswa ukuqansa kwenani labantu asebetholakala beligciwane leli elizweni ngalezinsuku. Asizweni abanye babalaleli baka Studio 7 bekhuluma lo Gibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today esiluphiwa enkundleni yokuxhumana iye-Facebook phezu komkhuhlane lo we-coronavirus. Labo ke ngabanye babalaleli baka Studio 7 bekhuluma enkundleni ye-Facebook ngomkhuhlane we-COVID-19.
Amachono, amachono, umsakazo omuhle. Umsakazo wabantu, umthokazi omuhle. Asikhulume kakhulu ngobhubhane lolu, uzwana lo solubhahile labantu, izibalo zikhula bezikhangela phandle manje ilokali layo ngani sigcina khonapha. Hayi, isona esisikhathi somqando njengoba into lana vele iba mandla ngomqando. Indawo lezo ziqandayo kulabo bhaha kona thina lapha lokhu ngakuqinisa isepa kuyakuqeda lokakwethu. Amanzi alesepa usigezile for 20 minutes kule ndlela nje ezifanele abantu befundiswe ngazo. Ugeza izandla ukuthi kugezwa njani, so geza izandla kupompa uthatha amanzi wawa ugeze sichela lapha. Geza sibili ubone ukuthi konke lapho inkumba ziyageza, yonke into iyageza, imzila ndani phakathi kwesandla la phakathi kwesandla lezithupha keze sibone ukuthi sikuyarapha kuzwayo yikho ke uzigezela ungajahana wemizuzu engakwana 20 minutes
ye mina ngu-Alec Nyathi mina ngizivikela ngokufaka imask nokugeza izandla ngisanitizer isikhathi zonke every 1 hour ngisanitize izandla zami ne-social distancing yikho engikwenzayo.
Ah, udaba lwe-corona lolu lukhanya luyethusa indlela olumemetheka ngayo. Kodwa ke usizo esilubonayo lapha ukuthi ngaphe emaphandleni lapha esikhona abantu bakuthatha lula vele kabangani kabakuqedisisi. Xa besizwa amanani la akhulunywayo ukuthi inani selikhulela bakulesi sigaba, banye bavele bakhangelela phansi bathi bona hayi nxele inani nje uhulumende alikhulumayo ukuthi amanye amazwe amncedise ngemali. Kodwa ke sikuyethusa, siyazama sibili ngapha ukufundisa, sikhuthaza abantu ukuthi gabalandele izinqumo zonke ezinjengokufaka amamaski lokungabuthani. Kodwa abanye vele abalandaba lokuqhawulana bayaqhawulana ngezandla xhaka sibili, kuyesabeka kakhulu.
Abongi bezibhedlela zikahulumende zakoBulawayo ezigoqela impilo, i-UBH kanye leNgutsheni babuthane namhlanje esibhedlela sempilo batshengisela bekhonona ngeholo abalitholayo abalithi lincane kakhulu okokuthi kaleneli ukubaphilisa lemuli zabo, njalo bafuna libhadalwe ngedola leMelika. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abongi abafika phose amakhulu amahlanu babuthene esibhedlela sempilo koBulawayo lamhlanje ekuseni, lapho abafole betshaya itoyitoyi behlabela njalo bephethe amabhakane alotshwe izikhalazo zabo. Amabhakane la abelotshwe okuningi okugoqela ukuthi bona bafundela umsebenzi ngakho-ke kumele bahlonitshwe ngeholo abalitholayo, abesithi we are professionals, we are not laborers, these bond notes are not with our work, lokunye okuningi. Bathi njalo iholo lamadola eZimbabwe azinkulungwane ezintathu aleneli lutho nxa kuqathaniswa ledola leMelika, kutsho ukuba bahola $35 ngenyanga. Ngakho-ke ababuyeli emsebenzini uhulumende aze abahlawule iholo ngedola leMelika. Umnumzana Anthony Majongosi, umgcinisihlalo wezina esibhedlela se-UBH, uthi okwakhathesi abenelisi ukuthi babuyele emsebenzini uhulumende engakabaphenduli kulokho abakhala ngakho.
Namhla sibuye la ngapha eMthilo ukuthi sidemonstrate le ndawo yokuthi i-government vele isidulele since siyahamba i-incapacitation leyana sithi asikwanisa ukubuya emsebenzini. Sifuni izwe sibili ukuthi sifuni imali le US dollar.
Umnumzana even though siziba unobhala jikelele wabongi uthi ukutshengisela kwabo kuyaqhubekela phambili kuze kube lesivumelwano lohulumende.
Siyathanda izigulane zethu but asisakwanisi ngenxa yokuthi izinto sezikhulile sezifuna ama-US dollar, asikwanisi ukusebenza under these conditions. This is why kuze kube le-solution.
Unkosikazi Melissa Sithole, omunye wabongi, uthi lokhu abakwenzayo yikukhalaza kuhulumende ukuthi abakhangele ngoba imali abayitholayo incinyane.
Last month sihole mina personally ngihole 4,000 kodwa yonke indawo lapho esithenga khona people are charging in forex. So thina besikhalaza kuhulumeni ukuthi abasizisise lapha esikhona akuphileke.
Ukukhalala umsebenzi kwabongi sekusedlula amaviki amabili, njalo emawadini kusebenza abongi abasafundela umsebenzi kanye labo sister in charge abangavunyelwa ukukhalala umsebenzi. Iningi labongi alibuyi emsebenzini, kuthi kwezinye izibhedlela bayabe bezihlalile phandle bothamele ilanga. Unkosikazi Sifiso Ncube, omunye obebuye ukuzohlolwa ngodokotela, uthi umumo usumubi kakhulu esibhedlela ngoba abongi bebalutshwane.
Isimo sasisibi kulezi nsuku ngoba sasithatha isikhathi eside esibhedlela njalo sasisengozini yokuthi sithole umkhuhlane.
Inkokheli yesibhedlela sempilo yenqabe ukuphendula imibuzo ye-Studio 7. Imizamo yokuxhumana labogatsha lwezempilakahle yehlule. Umnumzana Donald Mujiri, oyisikhulumeli sogatsha lolu, wazise i-Studio 7 ukuthi ubebambeke emhlanganweni. Uhulumende wathembisa ukukhweza iholo lezisebenzi zakhe zonke okugoqela abongi ngesilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini i50% kanye lokubanikeza amadola emelika aphezulu kwamachumi ayisikhombisa i$75 njengendlela yokwehlisa ukuhlukuluzela kwabo. Kodwa konke lokhu kwaliwa ngabongi bethi imali yakhona ayiseneli ukubaphilisa. Esibhedlela seHarare Central Hospital abongi abalichumi lantathu babotshiwe besanda ukubuthana bengakaqali ukutshengisela. Umkhokheli wenhlanganiso yabongi yeZimbabwe Nurses Association umnumzana Enoch Longo uthi ababotshiweyo bavalelwe enkambeni yamapolisa eMbare Police Station. Uthe njalo okwamanje abakaphiwa idocket elichaza ukuthi betheswa cala bani. Abenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu abeZimbabwe Lawyers for Human Rights iZLHR abayibo abamela abongi laba bathi ababotshiweyo laba bazalala bevalelwe lamhlanje njalo bakhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba kusasa ekuseni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele nakuTwitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umkhankaso wokukhuthaza uZulu weZimbabwe ukubana angene ezitaladeni ajengisele phezu kokonakala komnotho mhlaka 31 walinyanga kungakhathalekile ukubana umuntu usekela liphi ibandla lezombusazwe usabalala ngesiqubu esikhulu njalo ukhanya usekelwa ngabaningi. Umkhankaso ugxile enkundleni zokuxhumana ezifana labo-Twitter le-Facebook. Abamabandla aphikisayo abathi bazaphatheka kulokhu kutshengisela bagoqela umholi webandla le-Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume, umnumzana Nkosana Moyo, umnumzana Noah Manyika kanye lomkhokheli we-MTC Alliance umnumzana Nelson Jamisa. Abanye laba bathi uZulu kumele atshengisele ebambini ukuze kususwe iZANU-PF embusweni ngoba isehlulekile ukubusa lokuvuselela umnotho welizwe. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli se-MTC Alliance umnumzana Felix Makalela Mafasibanda.
Thina njengoba silibandla livele ebantwini sizakwenza lokho okufunwa ngabantu esithi we will resonate with the masses ngesikhiwa. Kutshengisa ukuthi abantu bathe bazakuya ku-demonstration lathi sizahlangana labo ngoba vele thina sibunjwe ngabantu. Into enkulu esiyisola kuZanu yi-corruption. Ubusela lobuboli lokudla into zabanye bengasebenzelanga. Ithiyadwa yakhupha ama-diamond baqeda bayithi du. Khathesi imali ze-COVID ezifana zibuye zizencedisa abantu beZimbabwe bayazidlela. Imali ethiwa yi-Command Agriculture bazidlela. I-Dairy Marketing Board layo ifile nje bathatha inkomo zonke eze-cold storage bazidlela. I-cold storage ayisekho. Into eziningi esingathi thina le-Command Agriculture imali zangkhona azibalansi. Abantu bayahlupheka sithi thina njengoba siyizinhlanzi sihlale manzini. Siza kwenza lokho okufuna nguZulu ukwenzela ukuthi iZANU-PF iphume kahle constitutionally.
AbeZANU-PF bathi elikwenzayo lapha njengamabandla aphikisayo yikuzama ukugenqula uhulumende owakhethwa ngabantu ngoba lanqotshwa kulolo khetho. Lithini ngalokho?
Asifuni ukuchaya ikhulu njengoba yenzayo bona ngoba ungachaya ikhulu awuzaphuma ngeku. Thina sifuna ukukhupha nge-constitutional means i-demonstration ivunyelwe. Izwe lonke lingademonstrator hayi umnankagwa labangani bakhe baza meleceleni kahle. Asifuni ukuchitha igazi singazi ukuthi ukhuphe lo Monzora lo Mdzuri. Lokho mithi baza kuyanga ngoba abantu vele sebahlanzile ungavela usebenze labo chombe lawo uchombe umsebenzi mkhulu mahlabe zulu lo awumlingelanga ukukhuphe uyasebenziswa nje ukuthi edilize i-democracy abasa dilizi iMDC kuphela. Sebe diliza iDemocratic Dispensation, sebe diliza isiqu esithi umbuso wabantu esithi democracy. Bangachitha badilize babhidlize iMDCA, hatshi bantu. Akusela democracy, sebezifunela ini i-one party state esayala ngo-1995. Iwani party state babeyifuna yikho-ke sihlangana labantu sesibonile ukuthi bafuna ukuwisa idemokrasi hayi ibandle lilodwa.
Umnumzana Felix Makalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance ubexoxa lontungameli Nkomo we-Studio 7. Untungameli uphinde waxoxa njalo lesikhulumeli se-MDCT ekhokelwa ngunkosazana Thokozani Khubhe. Umnumzana Khaliphani Phukeni yena othi kabasoze baphatheke uhlelo lolu ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19.
Isimo ezweni sibi, sibi ngempela, indlala ibambile, kuyalanjwa ngendlela engakaze ngikubone, uhlupho olulwa ngekuzulu khulume. Kubi, kubi ngempela, angaze ngibone udubo olungaka. Ngiyawezwa amabandla ngempela ethi afuna ukuya emgwaqweni ngo-31 July. Hayi, angazi ke ukuthi sizoyithini indaba ye-COVID, ngoba nayi indaba ye-COVID. Uhlupho lwami ukuthi singaya emgwaqweni bese sithelelana i-COVID, sizokwenza kanjani? Uzocabanga ukuthi akula mithi ezibhedlela. Amanesi labo ukhuluma ngawo awekho lokuba khona ezibhedlela, nabodokotela kubi, labo bahluphekile abantu benkosi, angibasoli. Manje thina njengobuholi ke nephathi e-responsible asikwazi ukuthi kuthi kukubi kanje bese senza isimo sibe worse. Ngesilungu bathi is pouring petrol on a fire that is already gone out of control. So asikwazi ke ukukwenza lokho, hayi asikwazi ukuba khona kulowo mbhikisho, kodwa ukuthi isimo sibi siyasibona. Kahle kahle masibhikisha sizotholani, ngoba uzokhumbula phela Msakazi ukuthi indaba yokubhikisha sayiqala kudala nanjenge-MDC, asitholanga lutho. Lapho kwathi kungathi kuba ngcono khona kwaba i-GNU. I-GNU ayibanga ngombhikisho, i-GNU yabuya ngokukhulumisana. So hayi, kuzosikhutha lokho kokubhikisha lokho, kodwa ama-sentiments ne-reason behind umbhikisho hayi sihamba nakho, kodwa khona hayi kuzosikhutha kwamanje.
Siyakwazi ukuthi likunkulumo zepoladi eziqhutshwa ngamabandla atshiyeneyo aphikisayo kanye lebandla lezanu PF. Abantu abaningi bavele besithi ipoladi ngamadlwane nje eliwenzayo, kambe ukutshabalala komnotho, ukoma kwempilo akufakazi lokho yini?
Iphutha elikhona wena Msakazi ukuthi abantu basuka ba-impose i-mandate or i-narrative ye-Pollard. I-Pollard is not an executive organization or a co-governance organization. I-Pollard yindawo lapho abasezopolitiki abarana njengabomongameli or for i-position yobomongameli ngo-2018 abahlangana khona baxoxe ngendaba zelizwe nokuthi kanti singenzani ukuthi indaba zopolitiki zingasenzi ukuthi sixabane silwe.
Umnumzana Khaliphani Phukeni yisikhulumeli sebandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khubhe. Ubekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7. Siphinde saxoxa njalo lesiphathamandla sebandla le-ZANU-PF umnumzana Balive Gawule, yena-ke osole amabandla aphikisayo la ayisithi azama ukugenqula uhulumende ngaphandle komthetho.
Lokwana kwayenzakalayo ngo-January ngaluwana umnyaka, abantu beqhikeza izitolo bebulala izinto zonke besenza njani, kwakukhanya ukuthi kulesandla esithile. Imisebenzi yabantu be-G40 lay labantu be-MDC Alliance besebenza le-G40, G40 Cabal kaMgabe isebenza labantu be-MDC Alliance besenza izinto zabo zokuthi bafuna nje ukuthi bagenqule uhulumende. Yindlela zabo abazenzayo lezi, ayikho ntsho leyo nto lezi isizathu abanaso ukuthi bakwenzelani lokho, ngaphandle kokuthi bona bafuna ukuthi basuse umnankongo wena bangene kuphela yiko abakudingayo. But injongo yabo isegcekeni, uganga wabo kusegcekeni. Okuncedwa yikubona sonke isikhathi bahlala besenza izinto ezinye zokuthi abantu babahlamukele uhulumende wabo, bafuna into zibe nzima, abantu bahlamukele uhulumende. Yimisebenzi yezitha kodwa nyaba ngithanda ukuthi ngibacebise ukuthi yebo abakwenze sibili kodwa ke into engiyibonayo bakwenzela abanye abantu bakwenzela abane abakwenzeli into le abayenza ukuthi ibe into enceda uZulu weZimbabwe kodwa badinga nje bona indlela zabo ukuthi bangangena njani embusweni
umnumzana believe gawule isiphatha amandla sezanu PF ubexoxa ecingweni lo Gates Dube we Studio 7 Live Talk lamhlanje kuhlelo sikhangela umonakalo osudalwe yi-COVID-19. Kodwa likhumbule izihlobo, alenelisi ukungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela sisemakhaya ngenxa yaleli gciwane. Uhlangothi lwezempilakahle umunisipala wedolobho lakoBulawayo uthi sebethole indlela yokuphatha ngayo udubo lwesihudo esiqhamuke kulelo dolobho ngenyanga kaNkwenkwezi bethi sebelamaphilisi. Obuselapha lesi sifudo siyithethe imphefumulo yabantu abalishumilantathu amakhulu namakhulu abantu lokhu beqiniswa yiso besesibhedlela kanye lasemakhaya wanastasia ndlovu usethulela lolu daba
Iningi labantu ezweni jikelele baveza ukukhathazeka ngesimo esibhekane lemizi eminingi ngenxa yokuqhamuka kwalesi sihudo esibangelwe kunatha amanzi angahlanzekanga aphume empompini esibangele ukugula lokulahlekelwa imiphefumulo. Umphathi wezempilakahle kumunisipala wedolobho lakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda uchasisa umonakalo osudalwe ludubo lwamanzi woBulawayo.
Okwakhathesi abantu asebefike ekliniki yaseluveve lamanye amakliniki akoBulawayo bephethwe isihudo kusukisela mdaka 17 May kuze kuyefika ngolwesihlanu mhlaka 3 July bese sile 1798 kwathi ngomgqibelo eluveve sabona abangu 16 asebesitshile esesibalandelele njalo esesibazwile bangu 13 ichumi lantathu abanye babhubhele ngemakhaya sisalandela sizwisisa ukuthi kambe bangabe bebulewe yisihudo lesiyini kumbe babulewe ngokunye ngoba bafe ngesikhathi kule kuqhamuke umkhuhlane wesihudo eluveve
udokotela Sibanda uqhubekele phambili echasisa izibonelo zokubanjwa yisihudo
abaningi bezwa ukutshisa komzimba baye etoilet kanengi besiyalahla ingcekeza elula okwedlula amahlandla amathathu ngosuku bese kusithi abanye bakhiphela ingcekeza engabe ihlangane legazi abanye bayatranza njalo bakhalela ngeziso ezibuhlungu abanye balakho ukutshawa ngamakhanda futhi isihudo lesi kulamaphilisi esesiwatholile ukuthi ahambelana legciwane elitholakele engcekezeni yalaba abantu abaphethwe isihudo umhlobo wesalmonella lomhlobo weshigela amaphilisi asetshenziswa kulezi kulamagciwane omabili i-ciprofloxacin le-azithromycin yiwo esiwathole ukuthi asebenza kulo mkhuhlane njalo yiwo aphiwa laba abantu kodwa abaningi babo into enza bagule kakhulu kumbe bagcine besitshile abanye bakhona kuyikuthi babe behlanze kakhulu baswele amanzi emzimbeni yikho befakwa amanzi abanathayo abanye afakwe seyi-drip nxa sekusehlula ukuthi banathe kumbe sebelahlekelwe ngamaningi kakhulu
unkosikazi Patricia Chabalala olwela amalungelo oluntu uthi abantu bayagula bafelwe njalo balokwesaba eluveve
eluveve sithole kukuhawukisa kakhulu bekunobunzima abantu bagula
umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyabulawayo Progressive Residents Association kuward 15 umnumzana Ndaba Ngoma uthi lokho belinde ingcazelo kumunisipala mayelana lamanzi abagulisayo asethethe imiphefumulo yabantu
lolungodibona amanzi lakathesi icouncil sifuna ibuye isitele ukuthi vele okwenzakalayo emanzini abasinika mhla ka-17 May kwakwenzenjani ngoba kusukela mhla 19 bethole i-report ukuthi amanzi lawo ayele problem ayenuka amasuwa kusukela lapho kuzobe lamhlanje impendulo asikayitholi kubo
izakhamizi zeluveve okwamanje sezitholiswa amanzi malanga wonke sezikhitshwe kuhlelo lokwabelwa amanzi okwamalanga ayisithupha ngeviki ngemizamo yokumelana nalesi sihudo. Ukhansili ukhuthaze abantu ukuba babilise amanzi bengawanathi ngoba elakho ukuba ahlangane lengcekeza ngesikhathi evaliwe kuhlelo lokwabela izakhamizi amanzi olwe water shedding lapho ebuya ngemva kwensuku eziyisithupha anakho ukubuya esehlanyene lengcekeza ecina igulisa abantu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Abenhlanganiso yomdlalo webaseball eZimbabwe Baseball Association bathi sebelenhlelo zokusungula uhlobo lomdlalo lo odlalwa ngabadlali abahlanu owaziwa ngegama elithi kwa baseball 5. Inthetho lezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izithukuthuku zamajaha leminyaka engaphansi kwelitshumi nathoba nembili yamela ilizwe leZimbabwe emdlalweni webaseball ziphelele emoyeni ngemva kokumiswa kwezemidlalo sekuqhamuke umkhuhlane we-COVID-19. Iqembu leli bekumele liyephatheka komncintiswano wamaqembu amela izabelo ezitshiyeneyo elizweni le-South Africa ngenyanga kambimbitho kodwa alisenelisanga ngemva kokumiswa kwezemidlalo phose kuwo wonke amazwe yasemhlabeni. Umqeqeshi weqembu leli uShepherd Sibanda uthi lumncintiswano ubuza kupha ithuba abadlali abasakhulayo ukuba bezwane amandla labadlali bezinga
Now to be Sivela Okuma Olympic qualifiers Lama senior team ZBA Babono Ute CS Nila Tituba Avasakulala Vituba Ute Siva Expose to the international scene Lama Viga Pele Bapin de Vas Chumela for the Vas Jedi Tournament C Seve Cancelled Seve is a Yenza next year Ngo April So Ube Into an artist Visile Mova Ota Ute Sofnega Dateline to Ute Sologis Nuneselela siya pambili sizohamba uthi next is hamba the team yabiqinile
uzivanda uthi balenhlelo zokuba abadlali bomdlalo webaseball baqhubeke belokhu bedlala lomdlalo ukuze inhlelo ezilakho ukwenza lomdlalo ukhule udlalwe ngabadlali abaningi
njengoba ngalesi sikhathi kungavunyelwa ukuhlangana sikhangele ukuthi si introduce umunye umdlalo webaseball 5 is a shorter version of a baseball ekwazi ukudlalwa ngafana ngamankazana abantu abadala ayifuni indawo enkulu phongufuna ibhora kuphela ayifuni makla uvayifunini kithi abantu bebeloke bethola into yokwenza njalo bethola ukuthi siba introduce kulowo mdlalo webaseball njengoba ungavamanga ngako leli lizwe abantu bangabayazi bangayikhulisa then kuzasenza lathi bekhule bengena kubaseball lakuso.
Umdlalo webaseball 5 usungulwe ngomnyaka ka-2017 emazweni aphetsheya kolwandle njalo udlalwa ngabadlali abahlanu ababalisa abesilisa abathathu kanye labesifazane ababili. Inkokheli zomdlalo webaseball elizweni zithi zikubone kufanele ukuba abadlali lozulu nje jikelele babe bezilibazisa ngalomdlalo wona ongadingi okuningi ngesikhathi umhlaba ulwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Kumdlalo we-baseball 5 akudingakali ukuba abadlali begqoke impahla zokuzivikela ekhanda lasezandleni njengalokhu okufunakala kumdlalo we-baseball odlalwa ngabadlali abayithoba munomunye. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo imuJoseph Njanji.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kHz kushort wave ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kHz short wave.
Singekehlukani isihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela sebe ngamakhulu edlulayo isikhombisa 716 asebebanjwe beligciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilishumi lanye 11.6 million. Abongi bezibhedlela zikahulumende ezakobulawayo babuthane namhlanje esibhedlela sempilo betshengisela bekhonona ngeholo elincane abalitholayo. Umkhankaso wokukhuthaza ukutshengisela phezu kokonakala komnotho mhlaka 31 walinyanga kungakhathalekile ukubana umuntu ngowaliphi ibandla lezombusazwe ukhanya usekelwa abaningi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.